ukuthi ubulawayo iproblem yakhe kakhulu ayisikho ukuthi ngalazi indawo lapha angathola khona amanzi, kodwa iproblem yakhe ukuthi amadamu akhe kawagcwali. That's number one. Number two, silalokhu okuthiwa yi-non-revenue water, okutho ukuthi amanzi esiwaklinayo siwapompe ayalahleka engakafiki ezindlini. Yinkinga ngoba khathesi i-non-revenue water yethu ku-52%, okutho ukuthi ungapompa asithi 10,000 liters yamanzi sithi wasezindlini usiwaklinile, about half of them, over 500,000, ayalahleka endleleni. So sisuka sibe worried nxa abantu bekhanya besiba lamacebo amahle angalungisi iproblem, ngoba khathesi icebo elikumele libe khona yikuthi silungisa njani i-non-revenue water. Ilicebo lakuqala eliqakathekileyo esithi immediate. Then icebo lesibili okumele sibe lalo yikuthi senzani ukuthi amadamu kaBulawayo agcwale, ngoba ungananzelela amadamu ethu ahlala eku-around 50%, 52%, okutho ukuthi amadamu ethu singalungisa ukuthi agcwale amanzi sizahlala silawo. Okwakhathesi yona leyo ibhophoma yona leyo ungayikhanyela okukhulunywa ngayo, layo iku-catchment area yona leyo elamadamu angagcwaliwe. So umbuzo wami mhlawumbe sithi okuzenza leli lona ligcwale, okwenza lawo amanye engagcwali kuyini? Ngoba ungananzelela lona naliphansi lawa aphezulu, and indawo lapho elikhona yona leyo indawo esithi thina isilinyazwe ngomakorokoza zenza ukuthi amadamu ethu engagcwali. That's problem number one esilayo, and kasiboni muntu okhuluma ngakho khonokho. Yikho sicina sizibuza ukuthi indaba yebhophoma izosilungisela iproblem yethu kumbe yinto yabantu nje abazama ukuzenzela izimali ngendlela eziphansi. Then into yesibili, asikhangele indaba yamanzi ukuthi azaba yimalini, ngoba ibhophoma leyo phela i-onwa yi-private player, okutho ukuthi khathesi nxa ukhangele indlela esipompa ngayo amanzi, wena lawa amadamu ka-city council bayabhadala izinwa. U-city council uyabhadala izinwa, asuke lapho u-city council atreat-e amanzi, abe sehlanganisa iy'ndleko zona lezo zombili, abe sengibhila mina njengomuntu onatha amanzi endlini yakoBulawayo. Khathesi kungaba lebhophoma kutho ukuthi umnikazi webhophoma phela laye uzaqala abhadala izinwa, then abe sethengisela i-city council, then i-city council ibisitreat-a, then ibisiletha kimi, okutho ukuthi sokule bantu abathathu abakhona aba-involved emanzini lapha, and omunye wakhona ngu-private player odinga ukwenza i-profit. So amanzi kawasoze dure yini, eqinisweni ukuthi amanzi asezadura kakhulu kulalokho akade sikubhadala khathesi. So ngaleso sizathu ibhophoma ayila solution kithi, angiboni mina iyi-solution ezosinceda njengabantu bakoBulawayo ngezizathu lezi engiziqambileyo.